Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMabasa 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Singasoli ukuvota lamaphosisa khona singakayivota. Asihambeni siyerede, sihambeni siyevota. Singaqeda ukuvota siphinde sivikele ivoti yethu.
Amalunga eqembu labalingisi bakwele South Africa atshengisa umdlalo okwenzakala ngesikhathi seGugurawundi obizwa ngokuthi uloyiwo athi elokhu esethuselwa ngokubulawa ngabantu abangaziwayo abathi bemise umdlalo lo.
Kodwa ke ngoku uhambe wrong, siloyiko thi asizukoyikiswa ngomgada, awungazama ngazo ngendlela, ungazama ukusithenga ngemali, asikho semashops sesingamadumata sithengiswa.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye zezokholo kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota ukwenzela ukuthi ibandla leZANU-PF elilokhu libusa kusukela ngomnyaka ka-1980 lidedele abanye. Esinye isizalwane seSouth Africa, uNkosazana Vimbai Mutavuri, ohlezi ekhuthaza abanye bakhe ebulenjini beFacebook ukuthi bayivota, uthi kusobala ukuthi baningi abahlala kwamanye amazwe abangasekeli ibandla leZANU-PF njalo abangahlalanga kuhle amazweni abakuwo. Okuninga lolu daba sikuzweni kungxoxo loNkosazana Mswaburi oqala ngokusichasisela ngomsebenzi wakhe.
Mina ngifandwanga ngumuntu, angilamali engilayo, lami ngiyazibekela ngizama ukukubambanisa lokhu nalokhuyana, kodwa into esilayo yi-internet and mina into engilayo yi-voice. So mina ngizofuna ukuba yiyo leyo voice yabantu balapha eSouth Africa, eyabantu abasediaspora, se-England, abaseChina, abase-America, abase-Australia. Into engilayo ngile phone yami, ngiyahlala phansi ngikhulume nabantu, imilayezo yami ifike kuba.
Kuyini okusebulenjini kulaba abangakaze bekubone njalo kuqondiswe kubani?
Hayi, imilayezo yami iqonde umuntu as long as usiza ukuthi mina ngiwaseZimbabwe and mina kufanele ngibe seZimbabwe, kufanele ivote yami ibe le difference kuleyo election ezayo. And mina umlayezo wami uthi kudala sikhala, kudala sikomplaina, kudala sisola, kudala sikhuluma kungela lutho elu esilwenzayo. Kudala silinde omunye umuntu ukuthi asilungisele ilizwe. 37 years zonke silindile umbuzo wami kwabantu baseZimbabwe ngokuthi singa abantu abalwela inkululeko yethu bahlala labo balinda. Sasizaba le nkululeko na, kodwa abalindanga. Basifika esikhathini sokuthi babone ukuthi hayi, isikhathi lesi sesifike emaphethelweni sokufanele sisukume siyelwela inkululeko yethu. Sinasilwi, sinasihambe empini, kodwa thina siyasukuma siyevota. Singasoli ukuvota lamaphosisa akhona singakayivota. Asihambeni siyerede, sihambeni siyevota. Singaqeda ukuvota siphinde sivikele ivote yethu. Kuba le registration le biometric izosivikela already ivote yethu. Singabona ukuthi amavote ayarikwa, sizaprotekta ivote yethu ngokukhuluma ukuthi siyabona ukuthi le nto iyarikwa.
Lo ngonkosazana Vimbai Mutavuri olwela amalungelo oluntu ezimele sixoxelaye eseSouth Africa. Inengi lithi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe izolo kobulawayo uveze sobala ukuthi umnotho welizwe ukusimo esibi ngoba bekungaphithizeli njengeminyakeni edluleyo. okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions.
Ungazungena emaholu uzananzela ukuthi emaholu kwakudivayidwa laphana amakhampani siba lamasu lezi space ezincane ezincane ukuthi bangene ngokuningi. Kodwa nginanzele kathesi ukuthi kuthola amakhampani anikwe izipesi ezinkulu into yokulo mkhandla ukuthi abantu bahamba lula. Khonokwana kube kuhle kuthi kusithengisa ukuthi kusegcekeni ukuthi hhayi i-economy elizwe lethu ile challenge yokuthi lanxa abantu sebevale bebe ukuthi e-trade fair sebekwenzela nje ukuthi ngumkhuba uhambe futhi ngalo esasitele ukubona khona inkomo ezisabekayo. Hhayi zikhona zona kodwa-ke ungakhangela uhlonzi lwazo ayisilwane esilejwayeleyo. So ngamafitshane kuyatshengisa ukuthi umumo wezemnotho oweZimbabwe ukhanya ungathi hhayi uchayile sibili kakhulu ngoba le-trade fair akutshengisa lutho olukhulu olumali sawulwenzakala khona.
Kodwa edolobheni lakobulawayo-ke umbukiso lo ungabe ulethe okunye okufana lemsebenzi yini laphana kulungiselelwa idolobho ukuthi kuyeza izethekele?
Yes, hayi lokho sibili lapha lalaphayana kodwa futhi nxa sengifuna ukuqhathanisa kwasizala kudala isikho ngoba ungananzelela kathesi nxa abantu ababuyileyo bevela kuye kwamanye amadorobho la abanye bona abalutshana bangayevela phandle kweZimbabwe kuzathola ukuthi ama-hotels ama-lodge ayasebenza sibi kakhulu. Engikholwa ukuthi kuzancetha kancane obani izisebenzi lazo ziqhatsheke ezinye ziphathiseke. Njalo ungananzelwa phana ezini abantu labathi befaka ama-stands abe-trade fair lapha lalaphana baqhatshile abantu abambalwa ukuthi bancedise ukusebenza khonaphana. Ungananzela futhi abantu be-trade fair bekusuka abantu abangama-ashala abayi-security abaqhathiweyo. So ngamafitshane okwalezi nsuku engxenye ezingu-6 bona abantu benkosi abanye abaze bawuze lo msebenzi empilweni zabo. Hhayi bazadobhadobha khonokho okuncane dizele ungakhanyela futhi angaba phandle kujaloba le-Luna Park lisiya yikho kuyatshengisa ukuthi hhayi umumo uhlonze e-trade fair liyehla loku lusiya phansi ngoba kaluna park yayibiza abantu laphana ibiza izimuli ibiza abantwana abagcwale laphana. So kuhle kuwutshengisa ukuthi kule nto engahambi kuhle.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebulawayo Progressive Residents Association kanye leZCTU sixoxela ekobulawayo. Amalunga eqembu labalingisi bakwele South Africa atshengisa umdlalo wokwenzakala ngesikhathi seground obizwa ngokuthi uloyiko athi alokho esethuselwa ngokubulawa lokunye ngabantu abangaziwayo abathi bemise umdlalo lo. Leli qembu selikhweze lolu daba emapholiseni wona asebathumele kukhomishini yezamalungelo oluntu. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ilunga leqembu leSpesake Youth Organization uAyanda Manala uthi sekulesikhathi eside bethola kwethuselwa lokhu ngakho sebekhethe ukuthi bakuveze egcekeni ngoba becabangela ukuthi kwenziwa yilabo abalesandla ekubulaweni kwabantu makhaza ngesikhathi sombhuqazwe weground. Wayanda uthi sekulesikhathi bethenjiswa amaqubaquba emali nxa bengekela ukubikisa lumdlalo okuyinto athi iphinde yenzakala kuye ngeviki ephelileyo ngesikhathi efonelwa ngumuntu angamaziyo owesilisa.
Bekafuna isettlement yethu icondition yakhona bekuba siyiyeke into esiyenza ngoloyiko ezithiphe sakhe youth organization for imadlana ethize. Njalo bekafuna sihlangane samtshela ukuba asizimisele ukuba sihlangane naye. Njalo abukho ubuthakathi obudlula indoda ethenga enye indoda ifuna ukumvala ukwenza into afuna ukuyenza.
Kanti-ke kuthe ngokwala kwabo baqala ukuthenjiswa ukubulawa okuyisixwayiso Ayanda athi sifike kwelinye ilunga laleli qembu uyangamhluze ngeviki ephelileyo. Njalo
ngolwesihlanu njalo sathola enye ikholu beyi-private number enye indoda ithi yona ayikho into esingayenza ngoloyiko njalo sizimoshela isikhathi sibancane kakhulu asazi lutho ngale genocide esithetha ngayo.
Yena-ke uyangamhluzi uthi bazimisele ukufa belwela amalungelo alabo abalokhu bebubula kusukela ngo-1980 kuze kube lamhlanje.
Bambe sebesenda ama-threats kanje bezama usibheba kanje bayava they can feel the flames. Thina siloyiko ayikho into zostopa. Sine freedom of speech and expression.
Lobanje uyangayisithi laba bantu kabaziveze ukuthi ngobani ngabayiphi inhlanganiso kanti ke bakhuluma isilungu. Lobanje kuzwakala ukuthi ngabensundu uthi abathandabuza ukuthi ngobani.
umugabe nezanophefu baqhele futhi ukuphilisa abantu ngokuboyikisa kodwa ke ngoku uhambe wrongo siloyiko thina asizukoyikiswa ngumugabe awungazama ngazo zengindlela ungazama ukuthenga ngemali asikho semashops thina singamadumata sithengiswa
wayanda utimizamo yokuvula icala enkambeni yamapholisa eKhayelisha eCape Town lapho abahlala khona ibingakaphumeleli njengoba amapholisa esithi afuna ukwazi ukuthi leli cala letheswa obani kanti ke sebebathumele kukomishini edingisisa ngokuchaphazwa kwamalungelo oluntu isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala yena uthi kaziqhubekele phambili lezi nsizwa ukuze sifundise uhulumeni wezanu-PF ukuthi kumnandi kangakanani ukuphilela izweni elihlonipha amalungelo oluntu
ukuthi bengethuki bona beqinise beqine beyenze ngoba bathi bekwenza vele lokho abekwazi bacetshiswa ngabantu ukuthi okay it's fine mali izokhuluma ngekho ground vele ukuze afana lalokho so mina ngithi abaqhubeke besebenza kanzima ngendlela abasebenza ngayo bengethuselwa ngoba izani PF vele yona iyathanda ukwethusela abantu ngendaba efana lalezo
inyanga ephelileyo iqembu leloyiko liqoqe ukutshengisela edolobheni leJohannesburg ukukhanya abantu abaningi bekhalaza ngokuthi kuthonisiswe bonke abadala amacala ngesikhathi seground kuphinde kuhlawulwe labo abachaphazwayo nelesitudio 7 eJohannesburg eSouth Africa nginguBenedict Nhlapho.
Okwamanje sengilithiya ezandleni sika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ningu Mike Hove, namhlanje ngizabe ngixoxa lo sakhulayo osekhiphe idlalade elija elingaphansi kwesihloko esithi Against All Odds elichisayo. Leli dlalade selenza ukuthi umphakathini kobulawayo ujive ngathi akusela kusasa uDJ Skyver. Skyver Skyver mfana kithi, ngiyakwamukela kuhlelo, masiyihlabe le ndaba mfana kithi. Yazi kulabalaleli bethu abaningi abangelalo ulwazi oluthile mayelana ngale dlalade lakho. Awungitshele ngamafishane mayelana ngalo.
First day, first the upper name of Kala after my EPs, I three, the English, my EPs, I three, we know for Carl, for Heaven, Sky for Cities. So after doing the my EPs, then I three, even the metric and I release a little channel. So I thought, okay, let me compile them and release just one album.
Against All Odds. Go in over and look to Katie's clothes.
It could be would like it's the challenge that you're going through as musicians and in Bulawayo. Musicians, our whole Bulawayo, it could be which we are struggling lately fast. Because really, we kind of we can't run away from that. I want to have we can lie on social media, we're dancing and things are well, but things are not for things that because I'm a musician, our whole Bulawayo. Music is currently down on Baikangela Pansi, Ama promoters, Abalam Dalati. Even as much as Sivama like to go to push it, but the fact that you are over and you make music from Bulawayo, I want to Kangela Pansi.
Is Alatele Umtumo Ban?
I know Umtumo Warehouse. It's a house album. In a 14 track, Bule. Bit of Afro house, the soulful, the vocal house, but mostly really, the music is very African. We appeal to anyone who can hear.
We as in Skyver, must nige zavala lilbe tu ituva lugula lila ishalate lako. Bafetu, ingoma ezayo, ingapanso kwe sisho kwe siti, aye ye, masambege. Skyver, angazi ngama-DJ asekhitshe indlalade womdumo we-house kobulawayo. Likhona abaningi na?
I think I'm off only. I stand on off only. I know of stand on off only. I not DJ Cooperman. Cooperman up night like that keep your time. So I'm thinking how you see you stand on off only. Let play a night.
We as well as South Africa buy out Tanda Lomtum. Abatul Lama DJ Alomtum Warehouse. Abatabugela Amazo Achiene. Emsaben won't get Chigale. Buy out Salingumas a one corner. Lau can a little bang Munio Zagwenza Locona.
Yeah, very. It plan is to get a South Africa. African market, because that's the biggest house market in the whole world. Even our teachers, I think Germany, Amanin, music, we were big in South Africa than we were Quran. So in South Africa, we got a public house market in Kuni.
Wulin Okoye to Ushilo, what's the Indoans with Unigas if Alate Lako is a show where city against all odds? You would win him over Mumskulio Velebula. Ngoba amathuba okuthi uzayenza imali esithisayo mangana. Awungitsheleke mfana ngithi yini umbono wakho mayelana lobudlelwano olukhona phakathi benu njengama DJ labaculi asebulawayo lama promoter aseZimbabwe.
Hey, it's something they are motivated, but at the same time I feel disappointed because UKO, yes, big in Zimbabwe, but at the same time that is a mobile keyword as much. For example, Kelvin, like food Kelvin is like big in Blawai. Like I told him a fault outdoors. Like we didn't actually show a big crowd. I'm a promoter, they invest in my name. But none of that is happening because no one is believing in supporting local musicians.
You, I'm fine, I get it. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa ngiyathakazela ukuba lawe kuhlelo. Balaleli lani sekumele ngilivalelise, ngizalishiya lilaleli ingoma eka Skyver loThandi Dlana engaphansi kwesihloko esithi Iphupho, My Dream. Masihlakani ngeviki ezayo, olivalelisayo nguMike Hobe, bafethu lilale.
Siyabonga Mike, le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphoma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisamba kumakakathe aku 909 medium wave, la kushortwave 4930, 6065, 15460, la ku 13860 kHz. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Yebo kambe zulu kandaba lingalithola njani lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke eWashington DC ngiyaphila. Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamna silomnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu ukhona ngale ke egogwe. Baba Ndlovu kunjani?
Ikhona baba linjani?
Hayi siphilile kunjani khona begogwe?
Hayi egogwe ngapha kungcenywana khona.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Esixoxa ngakho ke lo Ndlovu lamhla. Sibabili nje sinje sikhuluma ngemkhuba yesintu. Umkhuba esikhangelayo kakhulu lapha ukuthi lokho kusayitheswa yini inkanda. Inkanda lokho kusayitheswa yini kumbe ngokudala lokho?
Hayi, kona lokho kusenziwa la kadezi ngoba kumanje umama ongizalayo ngaphe ekhaya uyedeza izinkanda.
Uyabe senza yedwa kumbe uyenzela abanye?
Hayi, kuyeke kulabanye nje abe sizana labo kodwa yena nguye omkhulu wabo. Ukuthi nxa abantwana kumbe bayagula kumbe kwenzakalani ukhangela izinkanda babaletha kuye umama.
Ubona ngizani kodwa kuyasebenza yini kunoku kwetheza inkanda kumbe sesiphongwenza isintu nje?
Hayi, khona ngezinye indlela kuyanceda kodwa kwesinye isikhathi hayi ungathi even umntwana engediswa ngenkanda abi le problem.
Nxa kungela nkinga kangako ke indaba silokho sikuqhuba sihamba la kuphambili sikwenzelani vele khonoko?
Hayi, khona kwenziwa ukuthi nje izinto zabantu angeke ubekwazi. Abanye bathi thina kasethezi abantwana inkanda okungokwesonto abenza ngendlela yakhona, abanye njalo balandela amasiko wona lawa awakudala.
Uma sesikhangeleke abantu betheswa inkanda ngendlela ezijeneyo, abanye uzokuthiwa sibamba imvu, abanye sibamba lokhu lalokhu singazikhumbela ezikhova zikhona khonapho. Kodwa nokuzo kwakho sibili kungani kuyabe kungani kwenziwa njani?
Eyi, hayi lapho baba kevela ingani ukuthi ngikuchaze kahle kuyangiyehlula. Yebo, kuyenzakala khonoko.
Ye, so ke uzokuthiwa kumbe siyadinga unyawo lwesikhwehle kumbe kutentele. Kodwa ke hayi, loba kunjalo ke bayakwenza abantu besintwini. Kodwa nxa siya phambilini sibili bona zani umkhuba lowo uzaba khona kuze kube nini?
Hayi, wona ukhanye ngani into ezaphela nje le ngoba abantu labo sebesebenzisa isimanjemanje.
Ungaqeda kwini?
Ukuthi ungaphela njani? Eyi, lapho lama ngiye ngitsho ukuthi ungaphela njani. Ikukhuleka nje kuphela abantu asebemelele kwenze kakhulu ngoba thina sinje lathi-ke sesingabantu abanjani abakholwayo.
Ye, so umele abantu babambe umthandazo eh?
Ye, hawu ukukhulu ngumthandazo.
Kodwa ke nxa sesikhangela futhi sibheka khonoko ke usiko lolu, wena ngokwakho ubona ngazane lungabe vele lwavela ngaphi njalo kuya ngaphi?
Eish, lapho ke hayi ngathi ngani sisesemuva kakhulu kikho lokhu ukuthi sibekwazi ukuthi kwavela ngaphi ngoba savela sathi lathi sizalo akuthola ukukhona la khathe lokho esikubona kusenziwa.
Ye, kodwa siyabona bo laba abantu abangani bagxile kakhulu kukholo lwesiKristu bangani abasekuqathekisi kangako njalo labantwana abaguli baba ngabantwana sibili, so ke pho ungathini ngakhonoko?
Yikho ke baba engikutshileyo lapha ngathi thina sesingena kakhulu ngapi esiKristwini, abantwana bayathandazelwa nje kuphela kungelazihlahla kungelani okusetshenzisiweyo bephile nje kuhle and inkanda zabo zingabahluki.
Kodwa ungakhuluma njalo ebantwini abadala phela bangakukhangela bathi undlovu lapha ngane sekhuluma wakhe la
yakho kona kunjalo ukuthi nxa abadala bengangizwa ngisho njalo sesithi hayi umfane ngani senjani selahla amasiko
khangela khonapho
yabo selandela okwesiKristu kona kunjalo.
Hayi ke vala ngamafitshane ke ndlovu utsho ukuthi pho umkhuba lowo wena ubona ngazani uyangaphi?
Hayi wona ngendlela osusenzakala ngakhona hayi ngani ngumkhuba osusiye ekugcineni abantu abaningi sebesazi ngukankulunkulu ke kathesi.
Ye hayi valelisa ke uZulu baba Ndlovu.
Hayi ke Zulu muhle ngiyalivalelisa imibhotweli Ndlovu ngisegogo ngiyabonga.
Ye lathi siyambonga kakhulu ke umnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu khona ngale ke egogwe enkabazwe ungadinelwa kusasa mntakamama sibongele kakhulu.
Lami ngiyabonga ba.
Hayi ke okwalamhlanje sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lapho-ke kade silo mnumzana Bothwell Mduduzi Ndlovu okhona ngale-ke egogwe enkabazwe. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyabonga Gibbs.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengikhangele indaba elethwa incwadi ekaJohane eyokuqala ichapter nga-2 verse nga-7 uJohane uthi yena abazalwane bangani bami angilibhaleli umthetho omutsha kodwa ngililethela umthetho owavele ukhona kusukela ekuqaleni. Lo mthetho ukuthi lithandane le yindaba elayizwa ekuqaleni ikanti isikhala ngani intsha kini abese sithenga kuverse ka-9 ngaye khona umuntu othi yena uphile ekukhanyeni kodwa ezenda omunye umzalwane lowo muntu uphila ebunyameni. Ikanti umuntu lo othanda abanye abazalwane labanye abantu uphila phakathi kokukhanya njalo kaseze ayenze ukuthi abanye abantu bagwenqele. Mbunangani indaba eqakathekileyo kwezisikhathi esingayithumayeliyo kakhulu emabandleni yindaba yothando ngoba vele yena uNkulunkulu isimo sakhe luthando. Yikho iBhayibheli lisitshela ukuba ekuqalekeni uNkulunkulu wavela yena wathanda umuntu wamnakekela wamxolela umuntu eqhubela phambili esona ezikhathini ezehlukeneyo kodwa uNkulunkulu wayethona efumana indlela yokuncedisa umuntu ekugcineni wazaletha indodana yakhe yona yodwa eyabulawa futhi yobona la abantu uNkulunkulu ayezama ukubanceda. Ngakho siyanambileli ukuthi uNkulunkulu luthando. Indaba leyothando yindaba eyiyo esenzikini yesiKristu. Akula sikristu esingaba khona kungelathando. Siyananzelela ukuthi uJesu yena bambuza ukuthi yiwuphi umlayo oqakathekileyo kakhulu kwedlula wonke. Wathi sithanda uNkulunkulu wakho uJehova kuphela kodwa uthande njalo lomakhelwane wakho. Siyakhumbula ukuthi kwelafana kwaphuma khona indatshana yomSamariya olindileyo ngenxa yokuthi base bembuza ukuthi kathi umakhelwane wami ngubani. Ngakho namhlanje abanye abalaleli nxa ngikhuluma kanje babe kuza ukuthi nithanda ubani na? Kumele uthande wonke umuntu oseduzane nawo ngoba wonke umuntu ngumakhelwane wakho, wonke umuntu uba yisihlobo sakho. Ungamsiza kanjani? Uyazihlupha na wena ngokuthi omakhelwane wami badlile yini namhlanje? Abantwana bahambile yini esikolo? Abantwana banakekeleke kuhle na? Uyazidla na wena nabanye omama osebenza la ukuba kambe konke kungabe kulungile bahlutshwa kuyini. Nxa usenza lokhu uveza uthando lukankulunkulu, ngakho uNkulunkulu sinika umlayo wokuthi kumele thina singene emhlabeni singawehluleli ukuthi laba abantu ababayizoni, laba abantu abalunganga, laba abantu abayenzanga lokhu lalokhuya, kodwa kumele ukuthi sidonisele abantu kuNkulunkulu ngothando. Linyanakana lindoda yomSamariya uJesu anika umzekeliso ngayo, siyayibona ihlangana lomuntu owayechaye wagqubudlelwa ngabododa. Abanye bedlula, umlivayo wedlula, abanye bedlula abantu ongacabanga ukuthi yibo ababengamnceda. Kodwa sibona lindoda engumSamariya ithatha lomuntu imsiza, imncedisa, imthoba amalonda akhe lapho ayetshaye khona amatosi, imusa esibhedlela, ikhiphe imali yayo. Ngakho lapho kulothando khona kulokuzinikela, kutho ukuthi lapho kulothando khona kukhona ukutshengiselwa lolothando. Uyeke wathi uyathanda umuntu ungamtshengiseli. Amajaha nxa esalungisela ukutshata engathanda intombazane, siyambona ethenga amaluba, siyambona esezizinto eziningi, yingaphongi ukukhuluma kuphela ngomlomo. Labo baba sebetshadile uyingqobeleyo ukuthi nxa usithi wena uyathanda umkakho, kuyamele zikhale ukuveza ke lokho ngokumenzela izinto ezitshengisela ukuthi unothando laye. Ikanti uthando lwesawumelanga luphelele khonapho. Ngiyananzelela ukuthi thina ngapha ikakhulu ebantwini abansundu akutshengiseli uthando ebantwaneni bethu. Abantwana bethu ungayekeli ukumtshengisela uthando umntwana wakho, uyahambela udinga kwezinye indawo. Yikho sibona abanye abantwana begcine umntwana oseseyintombazane egcina-ke ehamba nabobaba abakhulu kakhulu ngoba bazikhanya ngani bamtshengisa uthando.
Kuyiphethe mfundisi,
siyabonga kakhulu. Namhlanje besikhangela indaba yothando. Baba, siyathandaza igama likaJesu ngoba ulethe njalo uthando phakathi kwenhliziyo zethu. Yenza ukuba sithande omakhelwane, sithande intandane, sithande abafelokazi, sibe yithi esingene ezibhedlela siduduza abagulayo, abaswelayo. Baba, siyathandaza igama likaJesu, size sibe nothando, sisize silitshengise njalo lolu thando egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Nanto ibutho likaKristu lisithi dwala lami.
Dwala lami, la para te mangita, chebuena. Dwala lami, la para te mangita, chebuena. Dwala lami, la para te mangita, chebuena. Guinness to me.
Sibonge ibutho likaKristu ebelithi dwala lami. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.